Thina njengesebenzi uyazi i-ruling lay sithe sizwa yasidanisa okumangalisayo. Sithe sikhangela nje imbala lembizo ukuthi from 1980 sasaba le-Labor Act yaqaleka 1985. Injongo ikahulumende lama-members of parliament kwakuyikuvikela izisebenzi in terms of job security. But samangalisa iminyaka yonke uhulumende sivikela izisebenzi ekwazi ukuthi isisebenzi vele weaker than capital. So sifuna nje umthetho ozasivikela ukuthi singahlukuluzwa, singaxotshwa nje mahara. Ngamuntu exotshwa kumele abe lecala. But i-judgment lay isivule uyazamasa kathesi namhlanje sixoxe ndawo kanje sengithole izincwadi ezibhalwe ngama-employers ziyenzela kini isisebenzi ezekuthi sebethiwe i-notice yokuthi bahle bathiwe imisebenzi. So anti yabona ukuthi vele sivule amagedi okuthi kathesi vele isisebenzi sezaxoxa nje mahlangana lokho ukuthi umuntu evuka nje ekuseni umcathi uyabuya vele ahle ukuthi hayi wakumsebenzi uphelile.
Ziningi okunganani izisebenzi eseziphiwe amanothisi njalo ngamankampani aphi amakhulu okunganani?
Engitholileyo le engayikonfirm ukuthi akula muntu ozakuthi ngizathatha legation ngicambamanga yikampani ethiwa yi-TN. TN alekhini balise leyo isitho sezisebenzi ezifika ku-218 from Friday baba. Kusakalahlanje abantu sebethole izincwadi zokuthi bahle bathiye imisebenzi.
Manje kukhona yini okungenziwa yini ngezisebenzi njengoba i-Supreme Court ethe kube njalo?
Ye, kukhona ezakwenza ngoba kule ezimbili ezingazenza. Number one, yikwenza i-appeal ku-Constitutional Court. And then number two, yikukhuluma labasebenza laba abe-Ministry of Labour ngoba lawa kula msebenzi. Yini ruling ena nehle yabathatha umsebenzi ubona abasela umsebenzi thina nje ngeleva sela umsebenzi ama national employment councils kahlela umsebenzi wonke umuntu osebenza lokho sokuthi labor market kahlela umsebenzi